Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 21 Zibandlela 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, oxotshwe kuMDCT izolo umsekeli kamongameli webandla uNkosazana Thokozani Khuphe uzakwazisa namhla ukuthi usexotshe umkhokheli waleli bandla uMnumzana Douglas Monzora.
Ukuhlala vele kuxotshana kakufanelanga kwenzeke, abantu kabafunde ukukhulumisana, ukuhlukana ngokwembono kakutsho ukuthi abantu sebefanele babe yizitha.
Abo manyano wenhlanganiso ezizimeleyo abe-Crisis in Zimbabwe Coalition bakhuthaza inkokheli yelizwe ukuba ingenele udaba lobandlululo oluqondiswe ikakhulu kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa.
South Africa ke singathi ilamandla ekukwanisa ke ukukhulumisana la manje eyakhelane lawo ukuze phela kutholakale i-solution.
Intatheli zindaba e-Studio 7 u-Ezra Chisas Banda ukhumbula umhlabeleli olodumo uZexi Manatsa obhubhe izolo.
UZexi Manatsa ndona libelimazi ke abaningi ukuthi usukele kudala seleminyaka ke efike phose ke edlula ke amathumi amahlanu 50 years ekulezo zomculo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kumandla leMDCT izolo uNkosazana Thokozani Khuphe uzakwazisa namuhla ukuthi usexotshe umkhokheli waleli bandla uMnumzana Douglas Monzora. UMakhuphe uzamemezela lelinyathelo emhlanganweni azawenza lentathele zindaba kobulawayo ekuseni ngo-half past 11. Uzakwazisa njalo ukuthi nguye osengumkhokheli waleli bandla ngoba uMonzora esezixotshile ebandleni ngokuzithi ngumkhokheli webandla leMDC Alliance. Lokhu kuza ngemva kokuxotshwa kukamakhuphe kuMDCT nguMonzora emethesa amacala achiyeneyo angawavezanga izolo. UMakhuphe uzatshela intatheli zindaba njalo ukuthi uMonzora uhle untungameli inkomo weStudio 7 uxoxe lomcebisi kamakhuphe uMnumzana Ntando Ndlovu.
Indaba kaMonzora vele nasesidlulile kiyo ngoba mhla ka 7 January uDouglas Monzora wabhalela iZEC ebazisa ukuthi yena uzancintisa ukhetho eyiMDC Alliance. Ngokunjalo ngesisekelo somthetho weMDCT sithi umuntu angajoyina kumbe asupporte elinye ibandla usezixotshile njengelunga lebandla leMDCT. So ngokunjalo ubaba uMonzora kaselawo amandla adelawo njengo President weMDCT sezixotshile kasayilunga leMDCT. Okwamanje umama uDokotela uThokozani Khuphe sephethe intambo ebandleni leMDCT ngoba uPresident adekhona uMonzora uzixotshile ngokubhalela iZeki incwadi ebazisa ukuthi yena seyiMDC Alliance.
Njengoba lidle phana kanje Ndlovu ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwama-by-elections lokhetho lomnyaka ozayo, kukhona elizaphuma lakho pho njenge-MDCT?
Hathi msakazi kakula kudlephana kubandla leMDCT. Into nje ekhona ukuthi ulo adengumongameli uzixotshile ephathini ngokujoyina elinye ibandla, kodwa ubukhokheli beMDCT liyabazi ukuthi bukhona. Umama uDokotela uKhuphe uhle wangena wayibamba ekhanda, uhle wayibamba ngesiduku, yikho ke ebize umhlangano wentatheli kobulawayo ukuthi anike abantwana beMDCT umkhombandlela lo sapho lweZimbabwe lube kwazi ukuthi kuminjani phakathi kubandla leMDCT. Okuqakathekileyo futhi esikubonayo ukuthi mama uKhuphe anti liyakwazi ukuthi ubhizi ngento yokuthi aqoqquzele abantwana beZimbabwe ukuthi beyiregister ukuthi babe ngamavoters ukuze iMDCT ingene kuhulumende.
umnumzana Ntando Ndlovu umcebisi kankosazana Thokozani Khuphe. Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube utshele iStudio 7 izolo ukuthi uMakhuphe umiswe ukuba lilunga lebandla kulandelwa umthetho webandla. UNtungameli Nkomo uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Isiyaluyalu sonke lesesenzakalayo ku-MDC kasingeke sincede inkululeko yabantu beZimbabwe abafuna ukukhululeka phakathi kwendlala lobunzima lokuswelakala kwemisebenzi lohlupho lonke olubasuse elizweni bagcwala umhlaba wonke jikelele. Kodwa kuzajeka iZanu PF iqine ihlale embusweni kuze kube phakade laphakade. Yona leyo nto kakufanelanga ibe khona ukuhlala kuphithizela kuxotshwana kuxatshanwa kusenziwa zonke lezi zinto. Akusizi lutho lokho kakwakhi. Kakulikhululi lizwe, kakuyilethi democracy, kawuletha umbuso intando yabantu, kawuletha umbuso ohlonipha iconstitution nohlonipha amalungelo abantu. Kodwa kuzaba ngukuthi lezo zinto zingatholakali masinyane. Ngakho kuqakathekile ukuthi into enjalo ingenzakali ukuthi kuhlale kuliwa ku-opposition. Akuke kume abantu babambane, basebenze ndawonye, kubangahlali phakathi kwesiphithiphithi njengalokhu sibona.
Bakhona Ncube abathi uMakhuphe sebemtshaya ngenduku zakhe lapha ngoba laye waxotsha abantu abaningi kakhulu ePhalamende lakumakhansili abangamalunga e-MDC Alliance.
Ukuhlala vele kuxotshana kakufanelanga kwenzeke. Abantu kabafunde ukukhulumisana. Ukuhlukana ngokwembono kakutsho ukuthi abantu sebefanele babe yizitha. Abantu kabayinganxanye bengamanzi. Abayinganxanye ngoba abantu balelungelo lokuba lembono ehlukahlukeneyo. Kodwa sihlale silokhe siliqembu linye simunye. Ube lombono wakho ngibe lombono wami, sixoxisane ngawo, sixoxisane ngawo, sixoxisane ngawo size siphume lalokho sikuvumelana. Asiko konke siza kuvumelana nxa siseqenjini. Abantu abafunde khona lokho. Kodwa akakutsho ukuthi singahlukana ngokuthile sokumele sehlukane. Hayi, abantu kabafunde idemocracy. Nxa idemocracy izabusa elizweni, kumele iqale kuwa ama-political parties. Bafunde ukuthi ukuhlukana kwembono akufanelanga ukubenze ukuthi bayizitha. Kumele kwenze ukuthi bahlale bexoxisana, bahlale babambisene, bakhuthazane. Ilizwe lizakhululeka ngokuba benze kanjalo.
Umnumzana Efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Abomanyano wenhlanganiso ezizimeleyo abe Crisis in Zimbabwe Coalition bakhuthaza inkokheli yelizwe ukuba ingenele kudaba lobandlululo oluqondiswe ikakhulu kuzizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa. Lezi nhlanganiso ziyabuza ukuba kungani uhulumende weZimbabwe ezithulela izizalwane zelizwe lakhe zithwaliswe nzima. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Embikweni owethulelwe abezindaba phezu kokwenzakala kwele South Africa lapho izizalwane zeZimbabwe ezibikwa zikulelo lizwe ngokungekho emthethweni zizingelwa njengenyamazana kuthiwa zibuyele ekhaya, abe-Crisis in Zimbabwe Coalition bathi bakhathazekile ngokwenzakale ensukwini ezisanda kwedlula elokitshini le-Tamfontein Township eJohannesburg. Izizalwane zakwamanye amazwe iningi lazo zingezeZimbabwe zibonakale kumifanekiso yamavidiyo zidudulwa ngamapolisa zihozwa izizalwane zeSouth Africa kuthiwa kazibuyele kibo, zibekwa umlando wokuzithathela imisebenzi phansi kohlelo abalubiza ngokuthi hashtag Operation Dudula. Isikhulumeli enhlanganisweni yeCrisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Obert Masaraure ulandisa kabanzi ngombiko abawethuleyo.
We understand there is white monopoly capital in South Africa.
Siyazi ukuthi kulabelungu abayibo abaphethe umnotho abaziphethe kulelo lizwe kodwa kabahlaselwa. Abantu bakhetha ukuhlasela abensundu bakwamanye amazwe abazosebenza njengabo.
When mining started in South Africa, Zimbabweans were the building capital, but the white monopoly capital still remains safe today.
Unobhala jikelele wenhlanganiso emela isebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, umnumzana Jafet Moyo, uthi kumqoka ukuthi ohulumeni ohulumende bamazwe akhelenele le South Africa agoqela le Zimbabwe kumele akhangele khona lokho okuyikho okufuqa abantu ukuthi baye kwele South Africa.
Kungaba lula nje nxa singaphakamisa ezomnotho phakathi kwelizwe lakithi. Ama opportunities katholakala eZimbabwe asoze ake sithole abantwana bakithi izizalwane zakithi zeqa amaborder nxa ama opportunities ozinceda etholakala phakathi kwelizwe. Izinto ezingaqeda ukuthi abantu betholakale becrossa amaborder. Sizabona ke abantu bekahlamezwa, sizabona abantu bebulawa eSouth Africa ngendaba yokuthi akuhlaleki ekhaya, kuyachisa kulendlala.
Uthi lokho osekusenziwa ngabakwele South Africa behlukumeza abakwamanye amazwe okugoqela eZimbabwe akuyikuluqeda udubo lwabangena kulelo lizwe.
ISouth Africa ke singathi ilo ilamandla ekukwanisa ke ukukhulumisana la manje eyakhelane lawo ukuze phela kutholakale isolution ukuthi kungenziwani ukuthi izizalwane ezakhelane le South Africa zihlale kuma countries abo.
Kusenjalo uhulumende wakwele South Africa wanika izizalwane zeZimbabwe ukuyafika ekupheleni kwalomnyaka ukulungisisa ingwalo ezizivumela ukuhlala kulelo lizwe ngemva kokuba kumiswe leyo ekade isetshenziswa eZimbabwean exemption permits ZEP ebezisiwa lungisiswa ngemva kweminyaka emine kusukela ngomnyaka ka-2008. Lanxa uhulumende weZimbabwe elokhe engakatsho lutho phezu kwalolu daba lodlakela oseluqhamuka khona manje, ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi umgcini sihlalo weCommission yezokhetho iZEC uNkosikazi Priscilla Chigumba usethe seyinhlanganiso ezizimeleyo icala lokubhalisela abantu kuluhlu lwabavoti kaninginingi umuntu munye. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kungakhathalekile lokuna kwezulu phose nsuku zonke amadamu alethela idolobho lakobulawayo amanzi athole ingcosana nje kuphela yamanzi okungabangela ukuthi amanzi aqhubeke esabiwa njalo lonyaka. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani basakazi waka Studio 7. Ngiyabonga ukusinikeza indaba ezijulileyo ezisivezela konke ukukhanya. Okwamanje thanda ukuphawula ngodaba lukandoda lo kwabathi nguDouglas uMzora uTokarase. Le mkhuba afuna ukuyenza ukuthi athi yena ongumholi waleli qembu MTC Alliance. Akukho lokho akwenzayo, ngamampunge nje kuphela. Leyokho afuna ukukwenza ngeke kuze kwenzeke, akulalanga elike laphuma elinye lingakatshoni. Ubalekile ku-MTC Alliance, wathi yena uya ku-MTCT ekathokozani khona. Siyazi ukuthi ma kuvotwa ngo-2018 ngo-July kwakukhona i-MTCT, kwakukhona i-MTC Alliance. So yena akaziyele ku-MTCT yakhe, ahlukane negama lele ukuthi MTC Alliance. Akula nto ezatshintsha lapho. 2005 kufonywa i-MTC Mdambara le yakaweshman Ncube. 2008 kuvotwa General March 28 ama-election yayikhona i-MTCM bekaMdambara, yayikhona i-MTCT yakaTsvangirai. So akulanto eyahlukayo, yakwezanga kuyiwe khotha bekanga kusebenze njani ukuthi kusetshenziswa i-PC Mbu.
Eminyakeni omutsha ka-2022 kungu January linjani ku Studio 7 basakazi abahle nabalaleli balomsakazo wonke umuntu nje olalela lomsakazo kuntawo zonke linjani kodwa ngokuphila thina siyaphila ukhulumayo ngunileya ngunileya kudala sagcina ukungena bakithi I think isigcine last year ukungena nje emsakazweni kuthi lati sike sikhiphe izimpo zethu kodwa ke h sokubani lokuthi ngabe siya kukhipha sibili konoko kukhona esilakho kule yinye into enganika ingiphat kahle ekhulunywe ngolumuntu angumazi lelishona leli abade uGeorge Chiramba leli uGeorge Maramba konoko nje kuduzanda khona lapho lo muntu lo ukhulume into ezwisa ubuhlungu ukuthi mawungumuntu wasemathebele lendo Midlands uzafanele uzivuze uziphendule ungabe bakwenza umuntu na mayelana ngokubhonywa yakwamathuna la asebhalakwe okuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba abantu abalele laphana izihlobo zethu ezabulawa yigugraund weli kwangabi lento eyenzakalayo ngalabo ababulali abakwenzayo lamanje abanye baloko besaphila baloko bebhekiwe nje so abantu bebezamile ukuthi befake mhlawumbe amatshe ilitshe lesikhumbuzo ukuthi kukhonjulwe labo bantu ababulawa ngaleso sikhathi but sebesukile futhi lezi zigebenga lezi zikliwi lezi ezaqeda abantu bayabhoma leya ndawo leya engizibuza khona ukuthi wena ma ungumuntu wasemathebeleleni uMidlands uloku sasibona ulandelana lezano uthi uyini mawukibo laphana uyini
salibonani salibonani ku Studio 7 siyabingelela sibonga njalo ukuzwa zonke izindaba ezikhulunywa umphakathi wonke jikelele engilakho bakithi lana lesikhalo sokuthi kanti ukubusa kwelizwe leZimbabwe kubuselwa ukuthi kubonakale ukuthi kubusa iqembu elithile na noma kufanele ukuthi obusayo ezamele ukuthi abahlali beZimbabwe kube lenhlalo enhle lokuthula ngoba mangithinya nasela ngokuthi ekuhambeni nasekuphileni abantu abathwele kakhulu ubunzima ngabantu abangaphansi kweqembu elingabusiyo ngananzelela kakhulu abantu besindebeleni iningi labo intsha yabo bayazama ukusebenza nzima beyakhe imizi kumele kwamanye amazwe besebenza nzima bethenge izimoto zabo ngezikolodi bezama ukuthi belekusasa elihle kodwa kuba nzima kakhulu ekusebenzeni kwabo ngoba laba bantu balazwe incwadi zokusebenza lemvumo yokuba semgwaqweni kodwa ekuhambeni uma bengangena elizweni lakubo laseZimbabwe kutholakala ukuthi bathathelwa imali ngendlela engabonakaliyo ukuthi kambe umbusi wezwe ingabe nguye othumela laba bantu ukuthi besebenze ngaleyo ndlela emgwaqweni noma baziyenzela noma vele kuhloswe ukuthi abantwana basesindebeleni bengaphumeleli na yabonga okhulumayo for ntaho majamhlophe siyabonga
salibonani wasakazi nabalali be-Studio 7 wasakazi nabalali be-Studio 7 ike ngibuze lo ilida yemthwakazi ukuthi abakhokheli bona bemthwakazi ukuthi kathi mina kunento ethanda ukungidida ukuthi kathi kuhamba kanjani ma bengathi bona abangeneli ama-elections wonke nje akhona ngapha kumele ukuthi izwe liqhunywe manje kuyakwenzeka kanjani bengekho phakathi ukuthi ephalamente ukuthi phela belwe beseparlamente ukuthi izwe liqhunywe baza kwenza ngaluphi uhlobo bengaye kuma-elections benganawo amasitho okuba president ukuthi bangene kuparlamente kwenziwa kanjani mina kumqondisi ngicela ukubuza kuye kumqondisi ngqo ukuthi kanti leyo nto uzoyenza kanjani ngempela mangabe phela kungayiwa kuma-elections kodwa inkunzi eshiya umhlobo yiphi yile evalelwa nenkomo ensikazi esibayeni noma yile ekhonya ingaphandle kwesibaya ngoba phela makwe ukuthi akangeni na kuma-elections
yena uzobelethi ethi yena usa ulala ukuthi kunqanyulwe izimbabwe nemthokazi ibe yodwa. Iyo phela into engidida ukuthi kathi izonqunyulwa kanjalo, ngubani ozoyimela lapho eParliament ukuthi hayi manje thina ngoba simthokazi sifuna ukuthi.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp unombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden useqondise amazwi akhe awethule izolo awukuthi eliRussia liza kubona okwabonwa ingidi nxa lingahlasela eleUkraine. UBiden uthi wayehlose ukutshela eleRussia ukuthi lingahlaseli eleUkraine ngoba elemelika lamanye amazwe awomanyano weNATO bazafakela eleRussia izijeziso zeNATO bethathe lamanye amanyathelo. Kulokufuthelana okukhulu phakathi kweleRussia elibikwa selilungiselela ukuyahlasela eleUkraine, lele melika elithi kumele eleRussia lingalokothi lingene kulelo lizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazo elemelika umnumzana Difa wajabibhango.
Udaba lweUkraine leRussia babukande ludaba esilwaziyo ukuthi ludaba olwahlupha kusuka kudala nakudala. Njalo asingakhohlwa ukuthi iRussia kwesinye isikhathi nxa isenze nje isiyahlokoza iUkraine iyabe ikukhona ekuhlosileyo ukuthi ikuhlomule kulokho okuya sezakala. Kodwa ke indlela ebekade ngilandelela isimo sephakathi kweRussia leUkraine leMelika, iMelika yona ngokuphendula kwaJoe Biden ukuthi yena uzangenelela kancane, akasuza ingenelele kakhulu indaba le ngenxa yokuthi indlela iRussia ezangena ngakhona eUkraine izangena ngesibalo esincane. Kodwa ke ngibone ngathi izinto ezinje izinto kathesi bayakhuluma ngazo, kufanele ukuthi izinto zokuthi kusetshenziswe izikhali zigwenywe kakhulu ikakhulu emalangeni namhlanje. Ngabe ukuthi kunje ngabe bayathumela ama special envoys umhlale phansi le United Nations yabe bahlale phansi le Russia ukukhulunyiswana kulokuthi kuhanjwe kuyengenwa kulokuthi ekugcineni igcine sithola ukuthi kuba labantu abalahlekelwa ngemphefumulo ngento encane kangaka, into bekade ingeneliseka ukuthi ingagwenywa ukuthi ingayenzakala.
Ukwenza kuka Mongameli Joe Biden kudaba lona lolu ukubona njani? Usebenzisa na ubuciko?
Udubo lapho lukhona ukuthi uJoe Biden into aphezulu kwayo into leyo yokuzitshela ukuthi iAmerica yiyo isuperpower, yiyo efanele ukuthi ingenele kikho konke okuyabe kusenzakala okungathi mhlambe kulomsindo noma okungathi akuhambi kahle umhlaba wonke jikelele. Kodwa ke iRussia layo ngokunjalo lapho engavumi khona layo kungenxa yokuthi layo isaphethe amagqubu akudala esikhathi seSoviet Union, yiko okwenza ukuthi iRussia sonke isikhathi ihlale njalo njengaso sonke isikhathi bengavumelani leMelika noma bengavumelani nabanye ama-Western countries ngenxa yena leyo ukuthi basese ligqubuleni nalesi kwakudala, ikakhulukazi uPutin usakuphethe kakhulu konkwana. Lapha ufanele ukuthi uJoe Biden athole ama-advisors akhe ahlale phansi labanye abazwisisa umthetho ukuthi into le eyenzakalayo bengayigwema njani, ngoba okuhluphayo ukuthi okuyabe kusenzakala kathesi ama-presidents ayathatha ama-decisions but ama-decisions lana abe ezazwakala kakhulu eziseziwa ngabantu abangazi lutho, noma ngathi i-bad guidance yama-president whether ngwe-Russia noma ngwe-Ukraine noma ngwase-America, ekugcineni kwakhona into yakhona iyeza kwenza ukuthi kugcine sekuphela abantu abaningi. Kukanti linto le bekuyinto ebekade ingasitotshwa.
Umnumzana Difa wajabibhango ngolandela ezombusazwe welemelika. Abalandeli bomculi obelodumo elizweni uZexi Manatsa wake wahlala kobulawayo emzini wenketha badanile ngokubhubha kwakhe izolo. UManatsa obele minyaka engamachumi ayisikhombisa lasithoba minwembili 78 ubulewe ngumkhuhlane wemvukuzane. Uchiye umkakhe uStella Manatsa labantwana abayisithupha. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisas Banda uyalandisa.
Zwe leZimbabwe selilahlelo kakhulu ngokushona kukababa uZexi Manatsa. UZexi Manatsa thina besimazi ke engumculi ke ecula ingoma ezazijabulisa abantu ngela ngeda betshaya
munakanaka ararambe munakanaka ararambe munakanaka ararambe munakanaka ararambe kunosaramoni nevaroyi kunosaramoni
bani bayazi lengoma keyacula yadima kakhulu yamenza udumo lakulomemetheke kakhulu ke esigabeni semathebeleleni ingoma yakhe liyana ngeqembu le-Highlanders amahlolanyama ethi Highlanders sizwa ngokunqoba sizwa ngokusikowa i-Highlanders siwinile sambeni siyenatha amadoda ndona libili mazi ke abaningi ukuthi usukele kudala seleminyaka ke efike phose ke edlula ke amathumi amahlanu 50 years ekulezo zomculo abane babesazi ingoma zakhe zana ke othihovu othi ngwathi nonyaka athine majarina noda thiwo zakele lingoma ke wabuya uzocula ke ingoma sisebenza kakhulu labo baba omdukuthi lingakhohlwa ke balaleli ukuthi ke iminyaka lo inyanga kayona lekazi bandlela inyanga kaJanuary so lahlala silahlekelwa ngabaculi abalodumo kakhulu lamgombona umdukuthi ngo-2019 likhumbule kubaba ke uBrahima sekela la ngo-2018 Zexmanata ke ebe ngumuntu ngazi khuluma ngento zokucula lezi babe senza ukuthi umculo umculo bekungasetshenziswa lezi zinto zama computer ebe chaya ikatari njengekatari babuye bachaya isigubhu njengesigubhu babuye chaya ingungu njengengungu babuye bacule bahlanganise ke amazwi abo kube sokuphuma ke umkente wengoma umratha ngokwawo sebenze besenzwa abantu abanjengo Zex Manaza. UZex Manaza udumalalo ukuthi ukhulisa abantwana bakhe kuwo konokozomculo. Bayacula bonke abanye bahlala ke eBritani, umunye usekhaya, kodwa ke ngendlela abakhulise ngayo bonke bayacula belandela ke izenzo zikayise. Nimele isitu 7 ngobulawayo. Igama lamu ngiyeza Jesus ba. Akadengakhale. Asamunda mthedwa. Hey mthedwa. Sigola mazambiki. Anatenga kale atamunda mateda yeah hey mateda sigola zimbabwe sinatenga kale kuma gabriko sifuna zona achiwele sifuna kala ntendele 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 kuma gabriko sifuna zona
siyabonga Chisa singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo oxotshwe ku-MDCT izolo umsekeli kamongameli webandla unkosazana Thokozani Khuphe uzakwazisa namhla ukuthi usexotshe umkhokheli waleli bandla umnumzana Douglas Monzora
abomanyano inhlanganiso ezizimeleyo habe crisis in Zimbabwe coalition bakhuthaza inkokheli yelizwe ukuba ingenele kudaba lobandlululo oluqondiswe ikakhulu kuzizalwane zeZimbabwe ezise South Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi libe lempela sonto elichukela. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho uzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.